Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontshungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
We want to show them the futility of endorsing a very critical election like Zimbabwe election. If they proceed in spite of the information, that's their choice. But as far as I'm concerned, we will have to go on the campaign to make sure that the issue of a stolen election does not die.
Umkhokheli welinye lamacele MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe kaliyikudinwa empini yokulwisa ukuthi kube lohulumende wentando yabantu.
Siyakwamukela khonokho akwenzileyo oyo, but besithemba ukuthi uzalalela ama-recommendations asuka kuleyo committee. Iproblem ekhona ukuthi asikwazi ukuthi ubakhethe besebenzisa i-criteria bani, because lathi singemisa sizwe sokufonelwa omsebenza naye.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Jonathan Moyo ukhetha iqula labantu abazahlolisisa okwenzakalayo kwezokwethulwa kwemibiko elizweni ngenhloso yokulungisisa konke okuhluphayo.
Iningi kobulawayo selikhangelele ukwethulwa ngokusemthethweni kwesithombe sikaMoyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kuleli dolobho ngeSonto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umkhokheli welinye lamacele MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi kazisoli ngokuphatheka kukhetho luka-31 ngoNtulikazi lanxa ube lolwazi ngokunye obekungalunganga ngalo esithi bekuyisinqumo esifaneleyo ukusithatha ngaleso sikhathi. Uthi ibandla lakhe kaliyukudinwa ekumpi yokulwisa ukuthi kube lohulumende wentando kaZulu oqakathekisa izifiso zabantu elizweni. Intathesindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Tsvangirai owayeyinhloko kahulumende womanyano utsho lamazwi embikweni wakhe wokugqiba umnyaka lokufisela uZulu ikhisimusi enhle emhlanganweni lentathelizindaba emahofisini akhe eHarvester House eHarare lamhla. Ubeke uhulumende wezanuPF umlando wokungazi ukuba kuthiweni ukuziqeda indubo ilizwe elibhekane lazo kundaba zokuthuthukiswa komnotho. UTsvangirai uthi udubo yikuba uhulumende okhona akakhethwanga ngabantu njalo engelalo icebo lokuba uzakwenza njani ukuziqeda inkinga ezibhekane lelizwe kundaba zomnotho. Athi kulakho kubangela ukuba umumo wezinto elizweni ubuyele kusibanga lapho kade ukiso ngomnyaka ka-2008 uhulumende womanyano engakabi khona, ikakhulu nxa izulu lingasananga kuhle. Uveze njalo uTsvangirai ukuba waphatheka kukhetho luka-31 Ntulikazi ngoba kuyiyona ndlela kuphela yokuphikisa ibandla leZANU-PF lanxa ibandla lakhe belisazimhlophe ukuba belungayi kuqhutshwa ngendlela. Kunengi obekusenzakala kulolu daba lokuqilibezela kwebandla leZANU-PF ngoba befuna ukuthola amandla ngayo yonke indlela ngaphandle kokusetshenziswa kwenkampani ye-NICOV, kuveze uTsvangirai.
We were aware of the role of NICOV as far as voters' roles were concerned, but the voters' role was not the only contributing factor. So I want to say that this was a military operation. Even some of the ZANU-PF people were not even aware of the extent of militarization of the whole operation.
Uthabe bandla lakhe yikhona bezakhulumisana lenkokheli ezibalisa ezenhlanganiso ezinjenge African Union kanye leSADC emizameni yabo yokuqondiswa kokhetho ukuze liqhutshwe ngendlela angene uhulumende uqobo oqakathekisa izifiso zikaZulu.
When SADC and AU concluded that this was a free and fair election and we are going to endorse it, it was in the absence of the real information. They were endorsing something that they didn't know. They only saw people voting peacefully and concluded that all was well. Now the question is that we want to show them the futility of endorsing a very critical election like Zimbabwe election. If they proceed in spite of the information, that's their choice. But as far as I'm concerned, we will have to go on the campaign to make sure that the issue of a stolen election does not die.
Abebandla lakhe uthi kabayikubuyela emuva kuzinqumo ezenziwe ngesikhathi ibunjwa MDC ngomnyaka ka-1999 ukuletha uhulumende wentando kaZulu elizweni. Uthi bona kabalani lokukhulunywa ngabeZANU-PF ukuba banqobe kulolu khetho ngoba lokhe besehluleka ukuzigcwalisa izithembiso ezenziwe yileli bandla kuZulu ngesikhathi likhankasela lolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Kama.